Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kuze kuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 16 kumpalakazi 2022. Igama muntu ngami linkomo ezihamba phambili. Ugqitshiwe umhlangano we-US Africa Summit umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden ethembisa abakhokeli bamazwe e-Afrika ukuthi uza kwenza konke akwenelisayo ukuze i-African Union ibe lilunga lomanyano wamazwe anothileyo owe-G20. Bona abakhokheli be-Afrika bathe bafuna ele Melika lesule isijeziso elazethesa amalunga ezanu-PF. Soluthinte abantu abaningi udaba lokusilela kokudla ezibhedlela zabantu abagula umkhuhlane wengqondo ese-ingutsheni kobulawayo. Kwezemidlalo iMorocco izanqikilana leCroatia emdlalweni wokudinga iqembu elizagqiba umncintiswano weWorld Cup likuzinga lesithathu. Kusasa kuthi ngesonto France izanqikilana leArgentina kufinal. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden usethembise abakhokheli bamazwe aseAfrika ukuthi uza kwenza konke akwenelisayo ukuze umanyano we-African Union ungene kunhlanganiso yamazwe anothileyo e-G20 ube lilunga eligcweleyo. UBiden wethule amazwi la izolo egqiba umhlangano awenze labakhokheli wamazwe e-Afrika owe-US Africa Leaders Summit oqhutshelwe khonapha eWashington DC. UBiden uthe kuqakatheke kakhulu ukuba i-African Union ibe lesabelo ku-G20 ngoba kunengi okungatholwa ngamazwe e-Afrika kulinhlanganiso. Yona elamazwe aqoqela iMelika, iCanada, China, France, Germany, Britain, South Africa kanye leIndia. Umongameli Biden uthembise njalo ukuthi ilizwe lakhe lizancedisa izwekazi leAfrika ngenhlelo zentuthuko. Lelizwekazi lilohlelo lweziloyiso zentuthuko elikhangelele ukuzifeza kusiyafika umnyaka ka-2063 olubizwa ngokuthi Agenda 2063. Umgcini sihlalo we-African Union njalo ngumongameli we-Senegal uMnumzana Macky Sall kanye lomgcini sihlalo ohlangothi lwe-African Union Commission uMnumzana Moussa Faki Mahamat bathe bavumelana lamazwi kaBiden. Yena uveze njalo ukuthi iMelika iza kupha amazwe e-Afrika imali ekhangelane lenhlelo zentuthuko engena kumabhiliyoni angamashumi amahlanu lanhlanu amadola, $55 billion.
We're all going to be seeing you and you're going to see a lot of us because we're deadly earnest and serious about this endeavor. And you're going to see us deliver our commitments, all of our commitments. Now, we've crafted this summit and this agenda in close cooperation with the African Union and focus on African priorities.
Sizabe sibona ngasonke isikhathi ngoba siyakuthakazelela esikwenze lapha. Siyakwethula konke esikhulume ngakho lapha. Kukhokhela uhlelo esilusekela kakhulu lwe-Agenda 2063. Ngabe ngizama khona ukuthuthukisa izwekazi le-Afrika. Kulabantu abazenzela abakufunayo.
Lawo ngamazwi kamongameli weMelika uMnumzana Joe Biden obekhuluma izolo ekugqitshweni komhlangano awenzela baholi bamazwe aseAfrika we-US Africa Leaders Summit oqhutshelwe khonapha eWashington DC. UGibbs Dube Studio 7 uxoxelo hlaziya ezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya yena othi iyanqomeka kakhulu imizamo kaBiden yokuthi izwekazi leAfrika lamukelwe kumanyano wamazwe athuthukileyo owe-G20.
Ungazibone iAfrika sililunga le-G20 sokusutshithi khona kuzawuba lezithelo ezinengi ngoba siyabithi sibanjaniswa emithethweni yakhona yezemunotho. Kunjalo nxa kule nkulumo eziqondane lomkhathi kumbe ngesikhiwa climate change lezo izimali ezinceda esingathi khona i-green kumbe i-green economy ziba khona ziyabe zizinengi. Mnumzana, leli qembu le-G20 liqakathekile kakhulu, lizasinikeza ithuba lokuthi ilizwe lethu kumbe i-continent yethu iphatheke ngezomnotho, kodwa kuyafanele kube kulandelelwe eminye imithetho yombuso ngoba kuyabe kulama regulations. Sicaba sibekwazi ukuthi phela luba i-EU layo ililunga le-G20.
Khonokho kuzanywa ngelizwe leMelika ngwenya akusizokuhluphe yini, njengoba siyabona ukuthi umongameli emazwenanga kwa uchiyo phandle phela lapha, njalo lokunye nxa sokukhangela sibile zombusazwe ungathina nakhonokho.
Nxa kulo mbuso ongathi uyaphambanisa kumbe ongavumelani lemithetho ye-G20, ukuba khona kwe-Africa kuyabe sokukhulunywa sokuthiwa khona amanye amazwe aku-G20, amanye amazwe amelele i-Africa bafanele balungisise umthetho wabo. Ye, okunye ukuthi phela i-G20 izabe ikhankasela izimali ezimbalwa amazwe amaningi e-Africa ayabe sekhwalifaya ukuze athole izimali ezilentengo ephansi. Kodwa njengoba sikwazi ukuthi i-G20 i-America layo ilelizwe elikhulu, kungenzeka ukuthi izijeziso lezani zakhulunywayo leza zingaphambanisa umumo wobudlelwano phakathi kwe-G20 leZimbabwe, ngoba nxa kuyakuthiwa kuyakhulunywa izimali ezizwayo eziqondane lempilo, impilo kahle, i-health, i-global health eziningi zakhona ziyazi iZimbabwe iya iphoswe ngoba kule nkinga yayivele khona eqondane lombuso ongamanga ohlela kubhiliswa kwamalungelo akaZulu. Lokhu asoze kutshintshe ngoba nxa i-America iyilunga elihlanganiso le-G20 nxa kuba belezitshezo abazifaka kwamanye amazwe, lokhu asoze kuguqule lutho. So kuzanceda lakuthi amazwe anjengaboZimbabwe or Eritrea Central Africa Republic lamanye ambalwa aziwa ngokubhidliza amalungelo abantu ezizwe zabo bengagcina sebethaphuna abalungisise umumo wakhona. Okwakhathesi ye kulokujabula ukuthi sizwa kuthiwa khona i-AU iza kuba lilunga ele-G20.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezombusazwe. Ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Kusenjalo ekhuluma ekugqitshweni komhlangano we-US Africa Summit lo izolo, umgcini sihlalo we-African Union umnumzana Macky Sall ongumongameli njalo we-Senegal ukhuthaze umongameli Biden ukuthi esule izijeziso athi zetheswa eleZimbabwe yiMelika ngoba zivimba inqubela phambili yabantu beZimbabwe kanye lobudlelwano obuhle phakathi kwamazwe aseAfrika leMelika. Umongameli Sall uthe izijeziso lezi kumele zesulwe zonke ukuze iZimbabwe yenelise ukuthuthuka njalo ilwisane lobuyanga. Elemelika lona lithi izitsheziso lezi zithinta amalunga ezanu-PF kuphela agoqela umongameli Emmerson Mnangagwa yena onganxuswanga kulumhlangano. Ithi njalo aziphazamisi uZulu Makhaza. Kuliviki iMelika yethese indodana kaMnangagwa u-Emmerson Mnangagwa Jr. izijeziso zenotho kanye labanye abizano PF isithi baphatheke kumisebenzi yenkohlakalo. Solo tinte abantu abanengi udaba lokusilela kokudla esibedlela sabantu abakhula umkhuhlane wengqondo eseyingutsheni kobulawayo. Iziphathamandla zalesi sibhedlela zithumele incwadi kwabezinkonzo zidinga usizo oluphuthumayo. Zisithi izigulane zisebunzimeni obumangalisayo ngoba isibhedlela sisela kudla okugoqela impuphu lamafutha okupheka. Lokhu kubangele ukuthi abanengi basole uhulumende enkundleni zokuxhumana besithi kumele akhusele izigulane njalo athuthukise izibhedlela, hathi ukudlalisa imali esipha abaphathintambo bakhe lamalunga ephalamende izigidi lezigidi zamadola emelika njengalokhu okusanda kwenzeka. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube.
Izibhedlela zakobulawayo lazo zonke nje izibhedlela zeZimbabwe ukuguqela engutsheni zihlangana lohlupho olukhulu, ikakhulu nxa sikhangela ukudla. Siyananzelela ukuthi lanxa usiya kwezinye izibhedlela vele ezikhona kobulawayo, ukudla okuphiwa khona phana yilokhuyana ukuthi lawe kuyakuthiya ukutshaqisa umzimba. Ngakho-ke nxa ingutsheni icela ukudla ezisontweni iqondile ngenxa yokuthi indawo leyana igcina abantu abangaphilanga kuhle. Ngakho-ke kuyabe kufuneka ukuthi badle ngendlela eqondileyo. Ngokunjalo-ke kuveza sobala ukuthi izibhedlela zakithi ziyasilela nxa sikhangela indaba zokudla. Lokunye nje ngoba le mithi ivele iyasilela.
Abantu abanengi Dube bakhala ngokuthi uhulumende udlalisa imali emele ukuthi nga iyasebenza kunhlelo zentuthuko esifana lezi zibhedlela. Simbone esipha abaphathintambo bakhe kanye lamalunga ephalamende imali engena kuzigidi lezigidi zamadola emelika. Ngokunjalo abantu bathukuthele bathi imali leyo ibiza phathisa kakhulu nga ihambe kunhlelo zezibhedlela lezinye inhlelo zikaZulu. Ungathini ngalokho?
Abameli bethu bonke kungakhathaleki ukuthi bakuphi ibandla, iningi labo kabaqakathekisi ukuthi bakhangele ukuthi kuyini okufunwa ngabantu. Siyananzela ukuthi nxa sokubuya ezimalini akulaza ukuthi umuntu uruling buku-opposition party, bonke bayabe beqakathekisa ukuthi lokhu abakutholayo kube ngokwabo. Ngoba ngabe kuthiwa i-opposition kumbe sithi abaku-ruling party baqakathekise ukuphila kwabantu, beziza kunanzelela ukuthi leyo mali kade bezayiphiwa mhlawumbe bebezathi kabayifuni kumbe bengayithathi kodwa bayihambise ezindaweni ezithiyathiyeneyo. Ngoba le imali ekhulunywa ama-$40,000 yinkalakatha yemali ukuthi nxa abantu befuna ukuncedisa indawo ezinjengezibhedlela bekuyasala sibili kuthe kwavuka kwathi khwashi. Kodwa ngenxa yokuthi sokubuya emalini bonke bongu-270 kakho the yena kayifuni leyo mali, bonke bayayithatha okutshengisela ukuthi nxa sikhangela abantu nje bonke jikelele abayibo esingathi bakhethiwe, nxa sokubuya emalini ngakho ngathi wehlukile komunye, bonke bayazifananela, bonke baqakathekisa ukuthi okungena esikhwameni sabo kuyini. Ngoba ngabe kuthiwa siqakathekise ezempilakahle, ezemfundo, ezamanzi, beziza ukuthi hayi imali le nxa siyimultiplaya ngo-270 ama-$40,000 layo imali eningi kakhulu ukuthi singathuthukisa izigaba zethu. Kodwa ngenxa yokuthi iningi labantu elingena ezikhundleni lingenela ukuthi liyesutha liphumela lelo ligapulile, yikho-ke silapho esikhona namhlanje ukuthi izibhedlela zethu ziyasilela ukudla, izibhedlela zethu ziyasilela emithini. Kodwa abantu nxa sokutheka bathatha imali, hayi bayithatha bechelisile, bakhohlwa ukuthi abantu babakhetheleni besuka ezigabeni zabo.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Kasenelisanga ukukhuluma lesiphathamandla sikahulumende kumbe esesibhedlela seingutsheni ngalolu daba. Ibandla lezaphu lithe linxusa amalunga alo kanye labangane emcimbini wokuthakazelela ukufikisa kwalo iminyaka engamashumi ayisithupha lanye 61 years lasungulwayo. Umcimbi lo uzaqhutshelwa ePlumtree emangweni wamathebeleland South kusasa. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Msongelwan Hlofu uthi emkhosini lo bazananza amaqhawe ezipra asala empini yenkululeko abafa ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi kanye labaphilayo namuhla abahlukumezeka ngendlela ezitshiyeneyo.
Ngiyabonga ukuqala ukuthi sinanza usuku ibandla lezaphu elasungulwa ngawo engathi ibirthday kazaphu ngoba uzaphu wafonwa mhla ka 17 December 1961. Lo nyaka mhla ka 17 December izaphu yaba ile minyaka eyi 61. So si celebrate ibirthday kazaphu, i-61st birthday kazaphu wokuqala. Okwesibili, sizama ukuthi sinanze amaqhawe lamaqhawekazi kwezaphu ababulawayo ngesikhathi sempi lalabo ababulawayo ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi. Sizama ukubakhumbula ngaleli langa.
Lo mcimbi uyabe ungaphi njalo ngobani abanxushwayo?
Kuthaza uzulu wonke jikelele, abasemathebeleni South, ePlumtree, labo bonke abase uzani ukuthi bebuye kulomcimbi lapho okuzaba kulemidlalo njalo lokudla inyama. Siyabaza abantu bakithi ukuthi inyameni hayi bavizwa basabele, sizahlaba sibili inyama ukuthi abantu bakholise lokunathonathwayo lapho kuzobe kukhona. So sinxusa umuntu wonke ukuthi abe khona sizokhumbula amaqhawe wethu afa ngesikhathi sombhuqazwe lalabo afa ngesikhathi sempi.
Kuke kwaba lokungazwanani okuthize kubandla lenu kulinyanga lezi ezedluleyo, lingathi okwakhathesi sokuminjani?
Iy'ngxabano zikhona, abantu nxa behambe baya kukhongolose besiyakhetha inkokheli kuyatholakala ingxabano. Tuphele umnyaka sayenze i-Congress yethu besizama nje ukuphozisa amaseko sixoxisana labanye bethu kwaze kwafika isikhathi ukuthi hayi sesibona ingane inkabi ezinye zidonsela eceleni, kwagcina sokuqhamuke izikeyi. Ngakho-ke ibandla labanye abakade sisebenza labo kwagcina kungasacaci ukuthi siya ngaphi. Hayi, ibandla liqhubekela phambili ngomsebenzi, akukho okuningi okuhluphayo. Abalutshwana nje labaphambuka endleleni, labo sibafisela inhlanhla yamaSwazi.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu yisikhulumeli sebandla lezaphu. Ubexoxa ecingweni lo Gainer Gumede sayiti we Studio 7. Ingcweti kwezokulima sezikhuthaze abalimi ukuthi balime izilimo eziletha inzuzo ethe xaxa njalo ezingathengiswa kwamanye amazwe ukwenzela ukuthi bekhuphule inzuzo abayitholayo. Inhlanganiso yeGrain Millers Association of Zimbabwe isanda kwazisa ukuthi izabhadala abalimi bengqoloyi isilinganiso esiphezulu semali yabo ngedola laseMelika. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso ebona ngezokulima eGreen Africa Technology, umnumzana Angliston Spanda, uthi lanxa kunjalo inzuzo etholakala ngokulima umumbu kumbe ingqoloyi iphansi kakhulu.
Ngijayela ukuthi ngithi mina nxa ufuna ukuba ngumyanga usebenze nzima uzuye kufa kodwa ungatholanga lutho, yikulima umumbu lokulima ingqoloyi. Izilimo zona lezi azibe zinganiki abantu inzuzo ngoba abantu bebesebenza babhadalwe ngama-RTGS, imali yangkhona la iphuza ukubuya. Bese kuthi bona babathengileyo impuphu yakhona bayifaka ezitolo bayithengise ngemali yakwamanye amazwe. So bekungento bekungekho fair imali yokuthi bathenge izinhlanzi yelo bathenge imtshina efunakalayo ukuthi basebenze kuhle ayitholakali lula. Kule bank letho agricultural finance bank ilama terms and conditions ayenza kube nzima ikakhulu ebalimini abasasungulayo. So sokwenza umsebenzi wabo ube nzima. Kodwa abantu basebenza nzima kanjalo kuya ngokuthi ulima ziphi izilimo. Kulezilimo abanjengathi esilima izilimo esithi ngama high value crops esiwalima izithelo zethu sihambisa ngaphandle kwelizwe, inzuzo ikhona futhi sibona kuyabhadala kakhulu. And into esiyikhuthaza ukuthi ikakhulu abalimi abantu abangabantu abatsha balime izilimo ezinjengabo passion fruit, o blueberry, o vanilla, lento ezinjengazo nalezo.
Lingathi liqhubeka njani lolu hlelo baningi abantu abaphatheka kulo kukanti ikusasa yalo iminja.
Thina njengenhlanganiso siyajabula kakhulu ukuthi uhlelo lwethu luhamba kuhle, kodwa ke kusuka kuxake engikhwe ekuthini abalimi babe bengatholi imali. Njengakade ngikutsho ukuthi ama loan, imali zokweboleka emabhenki kazitholakali lula. Kuzikho kusuka kube nzimanyana kubalimi ukuthi bayenelise ukuthi baqale, ngoba ukulima lezi zihlahla kuthatha indleko engani ingaphezulu. Kodwa njengenhlanganiso siyenza lokho okuthiwa ngama-subsidy. Uzathola ukuthi usaba lwesihlahla se-passion fruit i-market value nxa oluthenga emkambo luyabe luhamba kubo $5 isihlahla esisodwa, kodwa thina siyanika abalimi bethu usaba lolu mahala, bese simcela ukuthi abhadale i-75 United States cents kumbe imali elingana le 75 United States for isihlahla esisodwa. Sikwenzela ukuthi abalimi abakakhulu abalimi abansundu bayenelise ukuqalisa labo lolu hlelo. Kanti sijabulile kakhulu, sisebenza kuhle kakhulu lenhlanganiso kahulumende iZim Trade. Iyasincedisa kakhulu lokuthola izithupha ezifunakalayo ukuthi sihambise kwamanye amazwe ezinjengabo Chris Thupa zabo Global Gap lento ezinjalo. Futhi ke lezi zilimo lezi zithelo esizilimayo umkambo umkhulu kakhulu, ziyafunakala kakhulu, bazibangisana kwamanye amazwe anjengabo Germany, OUK, oNetherlands la kubo Dubai. So imarket inkulu kakhulu, futhi ilakusasa lakhona likhanya likhulu kakhulu. Yikho sikhuthaza abalimi abansundu ikakhulu labantu abaseZimbabwe abahlala kwamanye amazwe ediaspora ukuthi nxa becabange ukulima ekhaya, bangalimi izilimo ezingela mali, balime izilimo ezizabanikeza imali eningi futhi ibe ngama returns. Ukulima into enjengabo blueberry, umuntu uyathola imali enkulu kakhulu efika izigidi ngezigidi for impilo yakhe yonke.
Umnumzana Angliston Spanda ngwenhlanganiso yezokulima iGreen Africa Technologies. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Amavuko bathakaza bahle sizwe sinyama sikamzilikazi kamachobana kanalo bontungamela inkomo bokips dube lonke khona ngaphe America kunhlelo zethu zesindebele. Sibonge lapha imlayezelo esinika yona imihlala malanga. Yazi singabantu bakithi besindebeleni kumbe komthwakazi nje sokuthi esindebeleni mana ngithi komthwakazi. Ubunzima lobo esinabo loba sizama ukuvusa amakhanda sisithi hayi sisola lapha nalapha. Abanye bethu bathathwa befakwa kwamajele bevalelwe. Laba bantu laba benza le into enje, especially ngicela umlayezo ufike straight, especially ku President of Zimbabwe, the current president uMnangagwa, kake achiyane labantu bakithi bemathebeleni. Sidiniwe ngalokho abakwenzayo kithi, sihluphe kanje kanje yibo. Abantwana bakithi iningi bagcwele emajele, abanye basiyenza imisebenzi engayisiyo ngemzimba ngandani ngalokho. Kodwa into yakhona ivela ngaphi? Ekuthina ababusi bakithi abasibusi ngendlela njalo, basibusa ibuswa ngenkani. Emathebeleni bayibusa ngenkani. Mina ngicela sibili ngomot kind of asecheranyamba lapha, bengicela ukuthi abantu bakithi babe ndawonye bazwe into ekhulunywa abantu bakumthwakazi ngokunene. Umthwakazi singabantu bakumthwakazi, singabathwakazi. Asibeni munye abantu bakithi, mbonge lapho.
Ngiyalibingelela abasakazi abahloniphekayo, ithimu yonke yabasakazi ngiyalibingelela. Ukholeni okhulumayo umzuri kwamazwi esedlule laphana. Yebo, ngeza le ndaba yokuthi kunabomama abasenkingeni, indaba yokudlwenguka ma beyofuna iy'nkuni into ezinjengazo zalezo. Mina bengicabanga ukuthi mina omama labo uma ngabe ukhona mhlawumbe unemadlanyana abathengele impembi ama-whistles, bahlale bephethe ama-whistles ukuthi enye nenye into eyenzakalayo bashaye i-whistles, then mhlawumbe kungaba nosizo masinyane. Uma umphakathi uzokhala i-whistles egangeni, uzosukuma ugijima uyobona ukuthi i-whistle yani, ayokhala i-whistle. Ngiyabonga abasakazi abahle.
Studio 7 engameli nkomo Chris Gande Magumede. Lonke nje ngalikhuluma ngamagama sayijabula kakhulu, sibehlisela inhlanhla lokuhle ukuthi uNkulunkulu ngayeliphathisa kukho konke emsebenzini yena. Okukhuluma ngoSibanda kwelebetswana, enye into engani ngiyahlupha kakhulu ngezivuzo ukuthi lokudalokhu izdeki sale voters roll ukuthi inikezwe abanye eshi angazi ukuthi uhlabe zulu wasezimato ukubaphatha njani ngoba nxa besala la kunjalo babe kulesimenemene ngomhla wokhetha ababefuna ukuEuropa ngaso lokho kubhadla ngoba bayakwazi ukuthi abantu ezimbabwe babona into kwenzakalani njalo babhalise ngobuningi abantu befuna ukurobha ngamavoti into enjengenanzelelayo kodwa hhayi ma kukuthi bona bangahlakanipha abaphathi bamabandla amanye kuze kuwele kahle kuhambe kahle hhayi kungajabula ukuthi azingezake sethuka ekhethweni into zona zihamba kahle lawaza kumenemene baba ngasoze kusebenze ngoba vele into kuthiwa yizanu p f mina njengamasafisi lokuyibona langamehlo amishuwa lokubona lokuyibalela ibhale ezanu p f abekuqale khona ngendlela abaphilisa ngayo abantu ababahlukumeza ngayo ngoba namhlanje singathi siyadika thesi ebulawa lapha nabantu bayathengisa kunento zeza melangene evikini eleyo abantu bathathiswa amakhadi ezanu ngenkani ukuthi bathengise esitaladini.
Sanibonani, sanibonani ndinabomsakazo elikhululekileyo ingani konke kungamanga imumo abantu bakhululeke ye hayi siyabonga konke nje elisikhiphela khona okuhlazekileyo okuqotho ingani inkosi yathele umusa ye hayi mina nje into endikhala ngayo iyodwa ezweni lakithi ngoba ilizwe leliyana hayi okuningi ngiyakubona kodwa akulalizwe eselihluke ngobandlululo phakathi kwe-Afrika ilizwe lakithi lisebuhlungwini obukhulu yebo ye singaluzisa zonke into ze-economy kodwa i-problem engikhala ngayo ubandlululo manje abantu bamisinterpret uhlazi ubandlululo lo kanti into engikhala ngayo ukuthi kanti abantu waye besithi kwabulawa amandebele hhayi kanti vele kufihlwane kwabulawa abantu bezapho yazi singayibeka kanjalo yikho into ze-ground singaqondi ngoba lathi sitshaya into zifihla umphini abantu batshaya into befihla umphini kanti vele kudilizelwane bona okokuthi abantu bezapho yibo ababulawayo ngoba mbona sokujoyine akwazi abajoyine abantu abaningi uzwa abantu abadala bethi hhayi kwabulawa amandebele hhayi ake sikubekeni straight amandebele la abulawayo babebulawele ukuthi bayini bangamamembers ezapho period ake sikeleni ukuthi sichangea sifithe umphini okwathi abantu ukuthi kuchangea kufithe umphini that's why mina into loko engikhala ngayo sithi mina indaba yegugurawundi ayisoziphele izahlala injalo ngoba abantu be-United Nations ma wena usosiyafika ngokuthi thina amandebele akusela evidence i-evidence ma usithi hayi kwabulawa abantu bezapho emathebeleni nemidlebi nakuphi nakuphi then yikho lapho kuzavela khona and futhi ngibuye ngibonge kakhulu ibhethu likazulu male sithi lona into le ground ayikhulunywe izimbabwe zewolo yes is true.
Studio 7 livuka njani hayi sengisithatha sazana hlala silale wakubiza indaba ezinhle hayi 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 lizwe lakithi yazi uma ungathatha ukuthi umuntu uzakutshela ethi bona abelungu bathatha umhlaba balwele ukuthi bethathe umhlaba babaxotsha kushona vele ukuthi akula ngqondo into eyikhulumayo umhlaba lo ulawo usenzeni ngalo mhlaba zero ubusubuya uma kuthiwa bayajeziswa laba bangaphatha abantu kahle amalungelo abantu kahle abafuna ukuthi beshuthe bodwa ubona vele ukuthi into yakhona ubona abantu bakahulumeni bayayihlaba bathi hhayi irong kakhulu kodwa uyibona into e-right akazi ukuthi bathi into e-right ifanele ilungiswe ngani into e-wrong ifanele ilungiswe ngani sorry kanti ifanele ilungiswe ngako khona lokuthi kubonakala emhlabeni ngoba basutha bodwa ngisho ubuye uthatha izimali unikeza abantu abaseduzane layo khonapho abaphakathi endlini abaphandle kabalakala ndaba lawo ubusubutshela abantu mpela abantu abaphandle ukuthi ngumongameli wabantu ngophetha abantu ukamba mango timigwaqo imigwaqo yachiwa ngusmith loku injalo
sibonge ke abalaleli be-studio 7 lawe uyenelisa usithumela wakhombi komlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Kwezemidlalo iMorocco izanqikilana leCroatia kusasa emdlalweni wokudinga iqembu elizagqiba imidlalo yeWorld Cup lisesigabeni sesithathu. Ngesonto iFrance izabhuqana leArgentina kufinal. Sizabona iyozala nkomoni. kwanele mthokazo muhle olivalelisayo ngontungami linko molikhumbule zikhona izakusihlwa ngwafast 7 na emi impela sonto isiqalisile mokwezwi buyanana makamu angu lichone kuhle.